Okuqala sizivumelane ukuthi ezilonge ilizwe elilezikwere akula mnotho oyavuka ngoba akula mntu ozafuna ukusebenzisana nelizwe elilezikwere um njalo ayisoze kube nemali abangayithola ezingathi ngamanye amalongi phezu kwezikwere. So ukudinga le-2 billion yokubhadala kuyindlela yakuzama ukuthi bebe umuntu kumbe sithi lilizwe likwanisa ukukwereta. Ungawunanzelela ukuthi ngendlela ye-economics ngokwayo into ezinjengeze-infrastructure development ngathi-infrastructure sigala imigwaqo sigala izibhedlela konke lokhu i-economic vele kwakhiwa ngemali yokuboleka. Imali yokuboleka ibolekwa ngenzuzo ethi ngama-interest acheaper kodwa nxa bezikweredi uyi-debt risk njengezimbabwe awuzitholi okugcina kusebenza uhulumende njengezimbabwe ezakhela emgwaqo ngentengo ephezulu kakhulu. Okunye okwenzakala njalo ngabanjalo ukuthi uhulumende nxa edinga imali agcina besekuthethwa emazimbabweni kakhulu okuhlisileyo. So ngezinye indlela iprocess yabayiqalisayo kumba abafuna ukuyenza into eqakathekileyo njalo mqoqo. Kodwa umbuzo omkhulu yukuthi iyavela ngapha i-2 billion njalo bathi bafuna ukubambisana ukuthi baphiwe leyo 2 billion into ezobeseyisize njalo ayichazi ngoba unganzelela esikhathini ezizedlileyo ngokulokubambisa ama-minerals abanye bathi bayabuza umogeja ama-minerals i-mineral wokendiswa. So siyasukuzwa ukuthi kathesi bathi bamogejani njalo babenza kanjani.
Nxa ekhuluma nge-sponsorship kungaba lilizwe kumbe ibhanga elikweledisa iZimbabwe kumbe ikubambisa inotho yeZimbabwe leyo okhuluma ngayo efana lokwenjiwayo.
I-sponsorship kunqabile kuyabonelisa njengokuthi amanye amazwe ezibezikweredi lawo ayithinki ungananzelela ngezikelipelile i-China isulile ezinye izikweredi zeZimbabwe engazibhadalanga into yamabhetokeyozithi ku-right now kungesikiwo. So ma umtrikhani i-sponsorship erekhani ama-friendly amazwe anjengawona la ukuthi anceda njani kodwa kukhona futhi njalo ukuthi uzathola amabhanga anjengeafrica development bank abakwazi ukuthi kuvuka kwezimbabwe kulosidesi njani ku-development ye-africa njalo kwi-economy ye-africa abangathi nxabe nakho bethe hayi mana sekuningi zezimbabwe sizabonana phambi. So uyazikhangelela abantu abanjani abanozwelo singathi ubedisa njani kodwa vele ungakunanzelela leso sponsorship akula sponsorship akulathiwa emhlabeni othiwa yi-freeman iyakelwa ngama-conditions kodwa nxaula sponsorship ama-conditions anganeno in terms of interest and ama-conditions.
Sibona uhulumende njalo uthi imali le entsha iziki iya iqina emkambo kahulumende emkambo wamabhanga wemali kodwa emkambo wensita sizwa kuthiwa iyawohloka kuhamba njani khonapho?
Formal market emkhapho kahulumende izabe lokuqina ngoba kudetermine ngama-market forces bengakhonthiya indlela abakwenza ngapha besemabhanga amathengisela lesinza kuvukele kule rete evela ekuthengisaneni lokuthengisa kungaba lakobelo kodwa kungaze kunanzeleli nje manje ukuthi emkhambeni emnyama kuhamba laba aba-desperate nalezi mali ezijima phandle ezingekho phasi kwe-bank and ungawunanzelela ukuthi imali eyintshaleyo kathesi asiso mali esingathi ibhetheleti ekukhulu ayisothi ivetekulete ngabav-10%. So most of the money at the moment you're looking for is